Asi ngumolo wethu thina sithi uphambanisile sibili uba uchitabi noma nje simhlonika thina sibona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-electoral aid iguquliwe njalo-ke nxa iguquliwe kutsho ukuthi lokho abakudintileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo hhayi lolo luka-2023 ngoba yikho kutshiwo-ke yi-constitution yezimbabwe. Ithi lizaringaguqula umthetho we-electoral act kumele-ke ungasebenzi nxa kuyikuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uchitabi, njalokunjalo sizabona ukuthi sihambise phambili yini indaba le e-supreme court ukuthi siyephikisana nalokho akuthileyo ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe sibili kabonanga kuhle.
Isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela kodwa amalanga azayo sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba, siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-supreme court ngoba thina siphikisana lokubona kukajustice Chitapi ukuthi yena ukuthi hhayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngamathathu. Sokuthi ukuthi sekutshintshile umthetho wothuthiela nxa utshintshile sokuthi ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ati thina siyaze kumele engasasebenzi nxa kuyithi ilanga lokhetho seliqanjiwe. Kutho ukuthi-ke umthetho lo olethwe yi-S I-148 kumele usebenza siwuphikise ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo hatshi oluka-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba uKasukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweta kaKasukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi iy'nkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uKasukwere kamela ngabe khona ekhetheni. Kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje kodwa lo olethe udaba lakhe umabhemangwana kazangane lisho ukuthi atshengise sibili ukuthi upresident uKasukwere ube ngekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Njalo nje sibona ukuthi amakhethethu na ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ngani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iy'ndaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandilwa sokungani kwenzela ukuthi nje kube minye phakathi lapha emasweni nangaka ngani kafuni sibili kubona ezenzo zakaSukwere lapha ekhona ekhetheni ngoba ngani yesaba ukuthi zanisele iy'ndaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangelwa ngendlela efanele.